Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi aphathelane lokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mapikwa. Ele China lithi eleMelika lidlala ngomlilo phezu kodaba lo kuvikela ele Taiwan ngezikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokuhuga abatshali bezimali eDavos kwelesitsalendi namuhla emhlanganweni weWorld Economic Forum. Umnangagwa usemhlanganweni lo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali uMnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani lenhlelo zokuthengiselana uNkosikazi Sekayinzenza kanye lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava. Njengasemihlanganweni edluleyo uMnangagwa uzacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kababoni ephumelela ngoba kukunengi okuxotsha abatshali besimali okumele kulungiswe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sizanchirotsa.
EDavos ngahamba sibili uMnangagwa kodwa into esikwaziyo ukuthi isithembiso zakhe vele kazilampumela. Njalo siyazi ukuthi ukuphenduka uzaphenduka engelalutho ezandleni engajimbanga ngoba ngumuntu othanda ukuthembisa into angasoze ayenze. Enxa yesikhangele uzibonele ontelejabakhe abamele babambe ilitshe mbembe bambe idwala okungapheliyo. Phela lapha intengo yemali vele ihlalisiwa ngenxa yamanga. I-investment le abayitshoyo bona uMnangagwa into vele eyabangani. Ukuthi nxa ehlangana labantu abavela ngaphandle kwelizwe ngobhururu bakhe uMnangagwa esele iminyaka emine silokhu sikhangela ukuthi kumbeni kuzavuka into ebambekayo akula lutho vele esesike salubona olungasiza abantu belizwe. Njalo into esikhona yikuthi lapha ayekhona amazwi amaningi sekhala ukuthi lapha eZimbabwe kumele ube lenguquko emthethweni lo okuphathisa ama-elections ngoba kusokusobala ukuthi ukhetho lapha eZimbabwe alukho free and fair. Njalo izekhi yangkhona sokulabantu abaningi abakhonona ukuthi izekhi kayenelisi ukuthi iphathise ama-election ngendlela esuthisa wonke uZulu. So nxa sikhangela iDavos leyo hhayi vele sikwazi ukuthi vele uzabuyelenga isizanda akunakujimba ozaba khona.
Ukuze abatshali bezimali baze eZimbabwe kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Okokuqala, uhulumende kumele ananze amalungelo oluntu. Isiphatho siqakathekile ngoba yiso esitshengisa abantu bemzini ukuthi kuyahlaleka lokusebenzeka ezweni. Okwesibili, imali yelizwe kayimelanga ilulazwe ngendlela eyenza ukuthi osomabhizinisi balahlekelwe yinotho. Okwesithathu, ukuntshontsha lobugebengu buyaphambanisa kwenza ukuthi uhulumende angathembakali.
UMnumzana Sizanchirotsa isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Belief Gawule.
kona ngale uyabe siya ukuthiwa ikumaketha ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizinisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investor kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise nelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njoba ekhona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehambe kushumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi kabuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokonoko belandele abanye sikubonile lokhu kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokoko Russia ngale amazwe wonke lana athi wabhoda ukuthi njalo kwezokuphendula amaqula amanye ebuya esedinga ukuthi lawo azoinvesta khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo engileqinisa ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakhe.
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhugaba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe.
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kumbe yithi abantu beopposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethe izandla hhayi lekisa izandla ayisoqiniso le sikubonile khonokho wonke lama-investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe athiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe wabhoda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo-investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngile qiniso lakathesi uzabuye ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hhayi buyanini ezimbabweni lizo-investa.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla leZANU-PF. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto emgwaqweni weVictoria Falls. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi phose amathathu 29. Sixoxele sakhamuzi selupane eJocholo uMnumzana Mandla Nkosi Siwela.
Indaba enkulu isidilikile ubaba uChief Vusa Mabhikwa ngizamkhumbula ngezinto eziningi ikakhulu thina abantu abakhubazekileyo. Uhlale lamphansi ngelinye ilanga embuza ukuthi sibangaki esigabeni, wanika umlando ukuthi ngiyenze i-database ngama-words sayenza, efisa ukuthi ke asinike umhlabathi ukuthi sihlale sibe lemizi sibe izakhamizi kulaba abayenelisa. Ngikhuluma nje ngilomuzi ngemva kwejojolo klinika engawuphiwa nguye encedisana lo sebhuku omkhulu engiduzane laye ubaba uFuyani lobaba uSihlahla ubaba uJubane. Kuyinto enhle eyenziwe yinduna esikhotheni, ngizwa ubuhlungu enhliziyweni yami. Kodwa kungasenani ngithanda ukuthi ngiyitsho kumthwakazi kuZulu kandaba ukuthi induna yethu ayikhothamanga ngoba izenzo zayo zizahlala zikhona. Sizahlala simkhumbula, ayisimngedwa othole uncedo, banengabi abantu abasizakele bengumuntu wabantu, engumuntu ade lesizotha, engumuntu ade elothando, elesifiso nxa ukhuluma laye. Ye, abaningi babembone engani ngumfana omncane ngeminyaka kodwa ke umdala ngoba isikhundla asithweleyo ngiyasisaba lokusiqamba. Hayi bo, lala kahle ndlangamandla asemandleni.
Uyacho Siwela ukuthi ngokuzalwa uMabhikwa ube ngumfana osakhulayo kodwa ngemisebenzi ube ngumuntu ube induna yabantu, induna eqotho. Yiphi eminye imisebenzi yakhe ekufakazayo lokho ebimenza abe ngumuntu esingathi umachua lanqanje bengosakhulayo.
Abantu jikelele makhaza bebengakhononi ngendlela kade senza ngayo, ebengumuntu nje okwade ukuthi nxa ukhuluma laye akhulume ngelizwi lokuzehlisa, ebengaziphakamisi. Hhayi, sangikhumbuli abantu bekhononi ukuthi induna iyaziphakamisa. Hhayi bo, ebengumuntu nje akade ezwisisa abantu. Ungambiza uhlale laye phansi, ebenanzelela ngesizotha esihle ukuthi ukhuluma labantu bakhe. Njalo ekuphatheni amacala, nxa kade kulolutho olungani liyamphica, ebekholwa ukuthi inyathi buzwa kwabaphambili. Bebekhona kade bemcebisa, nxa ebona engani kungangale kwangikhona, ebedinga abanye abantu ababesemaceleni ababonayo ukuthi bangamadoda alemqondo ekhaliphileyo. Yikho ngilokhu ngisithi hhayi, ebeyinduna yabantu, ikakhulu ebantwini abaphila lobugoga, ngoba yibo abantu abakhangelelwa phansi lezintandane, ebelesandla sokubadingela-ke uncedo. Kunje thina abantu abagogekileyo sile cooperative, sizama ukuthi siyakhe-ke isitolo lapho esizabe sizama ukuthengisa khona. Nguye kade-ke esifakile engakhangelelile ukuthi uvela kuliphi ibandla, besithi sihlangana abezano CCC lo ngiphuma kuye esigabeni sakhe, ebekhuluma ngomkhankaso wokumanyana owawuvele ufunwa ngomkhulu bakhe omzikikazi lenkosi yohlanga uLobhengule.
Umnumzana Mandla enkosi Siwela isakhamuzi seJotsholo eLupane, njalo ungumbalisi. Kusenjalo kulabantu abane ababhubhele engozini yomgwaqo izolo kulandela ukunqikilana kwamabhasi ezubukho amabili duzane leChinoyi. Amapolisa athi kulimale njalo abantu abangamashumi phose ayisikhombisa 67. Umhlangano oqoqwe nguhulumende ngenjongo yokugqugquzela ukuthi eleZimbabwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezibiza amamiliyoni emelika angamakhulu ayisithupha 600 million ungena kusuku lwesivili namuhla. Umhlangano lo uqale izolo njalo uqhutshelwa eWange National Park. Ungena iziphathamandla zenhlanganiso ezitshiyeneyo lezamazwe afana leChina leJapan, inhlanganiso yeConvention on International Trade in Endangered Species ithi ukuthengiswa kwempondo lezi akumelanga kuvunyelwe ngoba kulakho ukwenza indlovu zizingelwe ngamandla ngokungekho emthethweni. Sixoxelo meli webhinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dube Kusipanda.
Okwakuqala wathi ngikhulume njengomuntu ovela esigabeni esilendlovu ezinengi. Ngikhule emasimini sivikana sixotshana lendlovu mihlala ngemihla. Ukuthi indlovu ziyasiphambanisela ngenxa yokubana seziziningi kakhulu kwedlula lezo kumele zibe khona kuma-national parks, especially ebantwini bakithi abemathebeleni North abagonjozelezelwe ngama-national park. Mbona ngani yinto enhle. Kodwa udubo yikuthi thina esiyithi esihlutshwa sidutshwa zindlovu, nxa kuthiwa khona kazithengisa impondo zazo, siyabe singekho njalo kasikutshelwa. Nxa bezithengisile laba abazithengisayo, asikwazi ukuthi lezi mali zakhona ziyangani. Kudala kwake kwaba le campfire, kuthiwa khona abantu bezinakakela inyamazana zabo. Ungaya kithi ngale bhinga sile ndawo kuthiwa Banyamambibeso, okutsho ukuthi inyamazana ngezethu. Ukuba ngezethu ziba ngezethu nxa kuthiwa khona singazizingeli singazibulali, kodwa nxa sisidla emasimini ethu azibi ngezethu. Ngoba okwenzakalayo ngazo lezo zinyamazana akakwaziwa ngomunye umuntu. Khathesi bahlangene efolosi khona ngalo ungazibuza ukuthi ngobani abahlangene efolosi uzamangala ukuthi ngabobani. Abayibo abantu befolosi abadlelwa amasimu lezilimo zabo zindlovu awusoze ubathole kulawo ma-meeting. uyathola kulabantu abavela Samuel lapho ungelala nyamazana la ngempala nje ingekho.
Uhulumende uthi indlovu sezizinengi kakhulu eZimbabwe ngakho kumele zibulawe zithengiswe. Kodwa abenhlanganiso ye Convention on International Trade in Endangered Species vathi akumelanga zibulawe lezi nyamazana. Njengabantu abahlala lazo abaphila lazo indlovu khona ngapho lifuna zenziweni?
Indlovu nkomo ukuba zinengi sezizinengi kakhulu. Ungahambela endaweni ezinjengabocholotsho, uhambe endaweni ezinjengabolupane, ungene endaweni ezinjengabobubi lengxenye yomguza, uhambe wangefolosi, edethi, ebhinga. Indawo zonke zinalizo zigcwele indlovu. Indlovu sezizinengi ukuthi ziyethusela abantu ukuthi abantu bangagcina besesaba ukuthi behlale emakhaya abo ngenxa yobuningi bendlovu. But iproblem esilayo ukuthi khona abayibo abakhuluma ukuthi indlovu zinengi kakhulu ngazibulawe zithengiswe. Lalabo abakhuluma ngokuthi hayi zingabulawa zingathengiswa. Bonke kabakho lapho kuhlala khona indlovu lonalezo. And thina abayibo abantu abahlezi lapho kulendlovu zakhona akabasi-involve kuma decisions abo. We are not there. Bazenzela bodwa, bacabangela bodwa, bekubala emabhukwini ukuthi hayi lokhu yikho kufuze kwenzakale ngoba indlovu zisihlupha. So ukuthi zihlupha njani sibisibile kabakwazi. So engikubonayo mina ukuthi i-scientists kanye lohulumende bonke nxa befuna ukuthola engakuthi solution phakathi na kweproblem le, kabavumele ukuthi abantu abayibo aba-affected ngalezo ndlovu nxa kusibala le mihlangano ebakhona babe yibo abayahamba befike bebatshele ama-experiences abo ngendlovu. Hathi lokhu abakwenzayo ukuthi bahamba bebuthana besuke emahoteleni besiye emahoteleni besuke endaweni ezingelala ndlovu lezingelala mvundla behambe behlangane emahoteleni bethi bazokhuluma ngendlovu bona bengakwazi ukuthi indlovu zihlupha njani. Ambona ukuthi kungaphumelela khonokho.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda ngumeli weBinga North ePhalamende njalo ngowebandla le-Triple C. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inyo Zimbabwe ithi umdlali weZimbabwe odlalela iqembu leSuperSport United kwele South Africa ukuda kwase Mahatshi ulakho ukubotshelwa icala lokutshaya owayengumkakhe lokutshisa umntwanakhe. Inkundla inye ithi umsekeli kamphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro uze wakhululwa inkantolo izolo ngemali yesibambiso ibail ubotshelwe amacala enkohlakalo. Ichronicle ithi umsebenzi wokuvuselela umuzi we-Old Bulawayo wona owawuyisigodlo senkosi uLobhengula usuqalisile. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 livuka njani lonke nje abasakazi bethu abahleka ngayo esibathandayo abasenzela esikufisayo abalandela izifiso zikaZulu. Ngiyalibingelela lonke ekuseni enhleka ngaka. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngikhona ehlelweni kazongasale phandle. Ngicela li udidluliswe le nga kungenzeka. Ngizama ukucebisa abanye bami la kulabanye bethu esilabo la manje embone ngani kulokunye okungakuzwisiwe bayalahlekelwa kakhulu. Into engizama ukuthi ngitsho ukuthi asilwisi muntu ngomhlobo. Ibala esingani siyalicothi ngani balikhipha ngani siyalicothi ngani balikhipha ibala lokuthi ishona iNdebele. Kabayekele wona lawo mabala ngoba ungananzeli leZimbabwe la kulwiswana imihlobo emibili uphela ishona leNdebele. Sile mhlobo eminingi amaVenda lamaXhosa lamaTonga labo bonke amaNambia kakulwa kulwiswana ishona leNdebele. Sicela kufe ngayo xa kuya ngani ngoba akusoze kutshintshe even yona le ndaba yokusikhuluma ngayo eGugurawund ivela isozitshintshe. Kasivoteleni Triple C ngemva kokuyivotela isikuhulumende bese sihambisa isikhalazo sethu ukuthi bantu sawonakalelwa ngezizathu ezinje 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 sesibona kumbiza yenza njani lobi ngiyehluleka ngoba layo yayingekho ayikwazi.
Hey, asibingelele bakithi ku Studio 7. Ngiyabingelela basakazi be Studio 7. Mina engikhulumayo ngingumama weMakorokoro endaweni yaseFlamp. Lami ngilesikhalazo bakithi ngobaba wethu lo, upresident wethu lo othukumeza kangaka. Sihlukumezekile eZimbabwe bakithi. Ngendlala asidli lutho kodwa isimanga ubaba wekhaya engathi ethiya abantwana belambile uma ngoyidlalela ezipho yena athatha isikhula lakhe egada efromathina esithi uyadinga uncedo abantu abatshala imali ezimbabwe bayitshalela bani eyitshalela yena ukuthi agade efromathina njalo ezimbabwe ngapha khithi emathepelelendi kobulawayo akusela ivini ifemu ivini ini kukhona kwavalwa konke kwaya khonale eHarare. So lapha isikhalazo sethu siso seneso ukuthi sibulawa indlala. Okwesibili, amateacher ahlupheka, amateacher kaholi lutho, amateacher agade ezofundisa abantu abethu izinto ezingekhoyo egada ele-stress esiphuma endlini thi abantu abakhe bengadlanga lutho, eboleka imali yokugada ezofundisa abantu abethu elambile ele-stress. Yini into uteacher zayifundisa umntana wakho elambile? Asibasola amateacher lawa ngoba abalanto abayidlayo.
Yee, sanibona, sanibona, sanibona ku Studio 7. Yazi mina inkinga la ngithola inamba ze Studio 7 akaze eze WhatsApp group or eze WhatsApp call or eze WhatsApp what. I don't know, but ngiyafisa sometimes ukuba yingxenye yohlelo and angazi ukuthi ni-connectana kanjani ne Studio 7 because i-channel yangazi ukuthi itholakala kuphi. Angazoro cause ngimuntu one-satellite dish ngise-Johannesburg okokusebenza ekhaya ngibuya eToronto isiwo ngumdluli. So kukhona yini WhatsApp group ekhona mhlawumbeni or ma kukuthi udinga ukuphawula mhlawumbe ufaka nje individually enambeni ye-Studio 7 na?
Sanibona nabantu bakithi njani ngezindawo. Ah, siyezwa uma bethu umnankagwa yesuitalent. Ah, kodwa kwezimbabwe phela vele ngeqiniso umnankagwa laba badlala ngesikhathi sabo and uyibona bakwazi kamhlophe ukuthi vele akula muntu ongakwizi uinvesta lapha. Umuntu lengqondo eziphelileyo angeke akwizi uinvestela izweni ifana nezimbabwe. Buka nje manje irethi ebhondi yakhona ikhuphuka everyday ibhondi yakhona likhuphuka zuku zonke. Akula kuthi liyahlala loba 2D uma uvukuzwa mhlaya ikhuphukile uye kwenzani impela umnankagwa? Akodwa sisengwa ngothandiwe kuthi akhula wopresident afana lo mnankagwa ama-empty head umuntu oyaziwayo vese ikhanda ligcwele amanzi umuntu ongalasizo ungcono ngoba udla kahle imali yabantwana bezimbabwe abahluphekayo yiwo ayijabulelayo kuyisho kambe sulokhu wazula wahlala emoyeni akaqalanga ukuhlala emoyeni lo muntu manje kudala ehlala emoyeni phezulu lelo langingeni kuthiwa ngupresident lo wathiwa kuqala ukuhlala emoyeni wabuya nani elizweni watshintshani elizweni into eyatshintsha elizweni lasithinyini ngaphandle kokuthi umnotho sadalalo lokutshona siyafana and lamanje akula tshintsho still kulokho kudevelopswa west.
Ngibingelele Studio 7 nkini lonke basakazi abalaleli endawo yezindawo amagumbi mane wonke omhlaba. Bayithi indaba yakithi yasezimbabwe ma singabanga imvumba sahlangana kuyohlala kunjani? Singaba lengqondo ukuthi omunye lo munye uzaba lephathi akazivotela wena yedwa ayikho into engayenzeka akekho ongawina kuyahlala kunjalo sikhale until sesife kanye lezizukulwane zethu. Kodwa-ke ma singahlangana sibe into eyi-one singakwazi ukuthi sinqobe. Ngikusho lokho ngibheke ngo-1994 uma kuqala ukuvota lapha eMzantsi Afrika wonke la maphathi esiwabona namhla esekhona hhayi ngaphansi kwe-ANC abambisana avota akhipha amabhulu. Kodwa thina singaba lokudoselana ukuthi wena umhlobane wena umhlobane asingeke siwine. Ngiyabonga kuleyo ndawo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0818. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kulamazwe angamachumi amabili asethumela izikhali kwele Ukraine ezizasetshenziswa ngamabutho akulelo lizwe ukulwisana lele Russia. Umsakazo munye uthi njalo uZulu odudulwe yimpi kwele Ethiopia uthi akalasifiso sokubuyela lapho abehlala khona ngoba imizi isitshabalele. Singene kudaba lweMelika. Ele China lithi iMelika kumele ichiyane lokudlala ngomlilo kulandela amazwi kamongameli Joe Biden awukuthi ilizwe lakhe lizangenela ngezikhali livikele ele Taiwan alubana lithe lahlaselwa yiChina. Ele China lithi ele Taiwan yisihlenge salo. Kodwa iTaiwan ithi ililizwe elizimeleyo. Abezindaba be-AFP babika ukubana isiphathamandla sogatsha lweChinese State Council kwele Taiwan sixwayise ele Melika ukuthi litshiyane lokungenela endabeni zalo leTaiwan. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Ukhuluma kwamongameli welizwe uBiden esithi iAmerika ingasebenzisa izikhali iChina ingangena eTaiwan ngodlame is a true promise. Sikubona lapha ngoba ekuqaliseni kwempi eUkraine iAmerika ibidlala the outside approach ngoba besesaba ukuthi iRussia ingasebenzisa izikhali ze-nuclear ma iAmerika ingangenela. But sibone ukuthi iUkraine ibuye lolaka by itself basebeqalisa ukushaya iRussia in very critical areas.
Yona iChina singabona ingena ngodlame kwele Taiwan yini njengalokho okwenziwe yiRussia kwele Ukraine. Sicine sibona iMelika leChina njengama nuclear powers eselwisana njengoba ubaba uBiden ethembisa nje.
Ngibona mina iTaiwan is a different sort of animal ngoba they have capabilities in military that Ukraine did not have. They have technology from America that has been arming Taiwan for over 2 decades at least. So konke abalakho America has. And ngibona mina uBiden ukhuluma lokhu ethembisa iTaiwan ukuthi kungayenzakala iliqiniso. Ukuthi amazwe la angashayana in Taiwan sokusetshenziswa i-nuclear weapon ngiyakubona ngoba kathesi sibona ekuthiwa yi-rattlesnake ukuthi okwanisa ukukhuluma oyethuselana uhamba kanjani. But ngibona mina i-United States ma umongameli welizwe sithi uzabe khona eTaiwan hhayi singakuthathi lula lokhu ngoba i-United States into zempi yikho abakujwayele lokhu and bangangena kusasa eTaiwan bencedisa against China.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela ese Ohio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi amayelana ngokutshalwa kwezimali emhlanganweni weWorld Economic Forum eSwitzerland namuhla. Abanye besithi udlalisa isikhathi sakhe. Abantu belupane bathi balahlekelwe kakhulu ngokutshona kwenduna yabo uChief Mabikwa. Ele China lithi ele Melika lidlala ngomlilo phezu kodaba lokuthi lizavikela ele Taiwan ngezikhali alubana lithe lahlaselwa yiChina. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.